So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo omhlaka 6 Ntulikazi 2020 ngupraxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Udaba lwe-corona lolu lukhanya luyethusa indlela olumemetheka ngayo. Kodwa kusizo esilubonayo lapha ukuthi ngapha emaphandleni lapha esikhona abantu bakuthatha lula vele kabangani kabakuqedisisi.
Sibe ngamakhulu edlula isikhombisa 716. Asebebanje belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lanye 11.6 million.
Namhla sikuyela ngapha imphilo ukuthi sidemonstrate le ndawo yokuthi i-government vele isithulele since siyahamba i-incapacitation leyana sithi asikwanisa ukuya emsebenzini funi wasiyizwe sibili.
Abongi bezibhedlela zikahulumende ezakoBulawayo babuthane namhlanje esibhedlela sempilo betshengisela bekhonona ngeholo elincane abalitholayo. Umkhankaso wokukhuthaza ukutshengisela phezu kokonakala komnotho elizweni mhlaka 21 walinyanga kungakhathalekile ukubana ngowaliphi ibandla lezombusazwe ukhanya usekelwa ngabaningi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani labakade sebehloliwe batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa 716. Asebesinde kulomkhuhlane sebelikhulu lamashumi edlula ayisishiyagalombili 181 labulala abayisishiyagalombili 8. Nguthi inani lasebehloliwe ukubana bale-COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisishiyagalombili 80,089. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lanye 11,630,451. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 538,161. Abasinde kuwo beyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.5 million. Kubika abenhlanganiso eyebo eudometer emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe yilele gciwane bezinkulungwane ezingamakhulu phosi amahlanu 476,509 labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lanye 11,360 kwasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 227,376 kubika abenhlanganiso eye-African Union. Lokhu sikudaba kulunye olwe-COVID-19 abanengi eZimbabwe lokhu besethuswa yikuqansa kwenani labantu asebetholakala beligciwane leli elizweni ngalezinsuku. Asizweni abanye babalaleli bakastudio 7 bekhuluma loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today esiluphiwa enkundleni yokuxhumana iye-Facebook phezu komkhuhlane lo we-coronavirus. Labo ke ngabanye babalaleli bakastudio 7 bekhuluma enkundleni eye-Facebook ngomkhuhlane we-COVID-19.
Amajoni umsakazi omuhle, umsakazi wabantu, umthokazi omuhle. Asikhulume kakhulu ngobhubhane lolu, uzwana lu solubhahile labantu, izibalo zikhula besikhangela phandle manje ilokali layo ngani sigcila khonapha. Hayi, isona esisikhathi somqando njengoba into lana vele iba mandla ngomqando. Indawo lezo ziqandayo kulabo bhaha kona thina lapha lokhu ngakuqinisa isepa kuyakuqeda lukakwethu amanzi alesepa kuzigezile for 20 minutes. Kule ndlela nje ezifanele abantu befundiswe ngazo ugeza izandla ukuthi zigezwa njani. So geza izandla kupompa uthatha amanzi wawa ugeze sichela lapha geza sibili ubona ukuthi konke lapho inkumba ziyageza yonke into iyageza imzila ndani pati kwa sandla la pati kwa sandla lezi tupa ezi mzimu wano tizimu ya rapa kuzwa yiko kwa uzi kezirunga cha haa uwe mzuzi ya kwa na 20 minutes
ye mnangu Alec Nyati mina ngizivikela ngokufaka imask ngokugeza izandla ngisanitizer isikhathi zonke every 1 hour ngisanitize izandla zami ne-social distancing yikho engikwenzayo.
Udaba lwe-corona lolu lukhanya luyethusa indlela olumemetheka ngayo. Kodwa-ke usizo esilubonayo lapha yikuthi ngapha emaphandleni lapho esikhona abantu bakuthatha lula vele kabangani kabakuqedisisi. Nxa besizwa amanani la akhulunywayo ukuthi inani selikhule lapha kulesi sigaba, abanye bavele bakhangelela phansi bathi bona ancele inani nje uhulumende alikhulumayo ukuthi amanye amazwe amncedise ngemali. Kodwa-ke sikuyethusa, siyazama sibili ngapha ukukufundisa, sikhuthaza abantu ukuthi kabalandele izinqumo zonke ezinjengokufaka amamaski lokungabuthani. Kodwa abanye vele abalandaba lokuqhawulana bayaqhawulana ngezandla xhaka sibili, kuyesabeka kakhulu.
Abongi bezibhedlela zikahulumende zakoBulawayo ezigoqela impilo i-UBH kanye leNgutsheni babuthane namhlanje esibhedlela sempilo batshengisela bekhonona ngeholo abalitholayo abalithi lincane kakhulu okokuthi kaleneli ukubaphilisa lemuli zabo, njalo bafuna libhadalwe ngedola leMelika. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi abafika phose amakhulu amahlanu babuthene esibhedlela sempilo koBulawayo lamhlanje ekuseni, lapho abafole betshaya itoyitoyi behlabela njalo bephethe amabhakane alotshwe izikhalazo zabo. Amabhakane la abelotshwe okuningi okugoqela ukuthi bona bafundela umsebenzi, ngakho-ke kumele bahlonitshwe ngeholo abalitholayo abesithi we are professionals, we are not laborers, these bond notes are not with our work, lokunye okuningi. Bathi njalo iholo lamadola eZimbabwe azinkulungwane ezintathu aleneli lutho nxa kuqathaniswa ledola leMelika, kutsho ukuba bahola $35 ngenyanga. Ngakho-ke ababuyeli emsebenzini uhulumende aze abahlawule iholo ngedola leMelika. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo wezina esibhedlela se-UBH, uthi okwakhathesi abenelisi ukuthi babuyele emsebenzini uhulumende engakabaphenduli kulokho abakhala ngakho.
Namhla sibuye la ngapha eMthilo ukuthi sidemonstrate le ndawo yokuthi i-government vele isidulele since siyahamba i-incapacitation leyana sithi asikwanisa ukubuya emsebenzini. Sifuna basizwe sibili ukuthi sifuna imali le US dollar.
Umnumzana Even Though Siziba unobhala jikelele wabongi uthi ukutshengisela kwabo kuyaqhubekela phambili kuze kube lesivumelwano lohulumende.
Siyathanda izigulane zethu but asisakwanisi ngenxa yokuthi izinto sezikhulile sezifuna ama-US dollar, asikwanisi ukusebenza under these conditions. This is why kuze kube le-solution.
Unkosikazi Melissa Sithole, omunye wabongi, uthi lokhu abakwenzayo yikukhalaza kuhulumende ukuthi abakhangele ngoba imali abayitholayo incinyane.
Last month sihole mina personally ngihole 4,000 kodwa yonke indawo lapho esithenga khona people are charging in forex. So thina besikhalaza kuhulumeni ukuthi abasizwisise lapha esikhona akuphileli.
Ukukhalala umsebenzi kwabongi sekusedlula amaviki amabili, njalo emawadini kusebenza abongi abasafundela umsebenzi kanye labo sister in charge abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi. Iningi labongi alibuyi emsebenzini, kuthi kwezinye izibhedlela bayabe bezihlalile phandle bothamele ilanga. Unkosikazi Sifiso Ncube, omunye obebuye ukuzohlolwa ngodokotela, uthi umumo usumubi kakhulu esibhedlela ngoba abongi bebalutshwane.
Isimo sasisibi kulezi nsuku ngoba sasithatha isikhathi eside esibhedlela, njalo sasisengozini yokuthi sithole umkhuhlane.
Inkokheli yesibhedlela sempilo yenqabe ukuphendula imibuzo ye-Studio 7. Imizamo yokuxhumana labogatsha lwezempilakahle yehlule. Umnumzana Donald Mujiri, oyisikhulumeli sogatsha lolu, wazise i-Studio 7 ukuthi ubebambeke emhlanganweni. Uhulumende wathembisa ukukhweza iholo lezisebenzi zakhe zonke okugoqela abongi ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% kanye lokubanikeza amadola emelika aphezulu kwamachumi ayisikhombisa i-$75 njengendlela yokwehlisa ukuhlukuluzeka kwabo. Kodwa konke lokhu kwaliwa ngabongi bethi imali yakhona ayiseneli ukubaphilisa. Esibhedlela seHarare Central Hospital abongi abalichumi lantathu babotshiwe besanda ukubuthana bengakaqali ukutshengisela. Umkhokheli wenhlanganiso yabongi yeZimbabwe Nurses Association umnumzana Enoch Longo uthi ababotshiweyo bavalelwe enkambeni yamapolisa eMbare Police Station. Uthe njalo okwamanje abakaphiwa idocket elichaza ukuthi betheswa cala bani. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights iZLHR abayibo abamela abongi laba bathi ababotshiweyo laba bazalala bevalelwe lamhlanje njalo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa ekuseni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakazwa kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umkhankaso wokukhuthaza uzulu weZimbabwe ukubana angene ezitaladeni ajengisele phezu kokonakala komnotho mhlaka 31 walinyanga kungakhathalekile ukubana umuntu usekela liphi ibandla lezombusazwe usabalala ngesiqubu esikhulu njalo ukhanya usekelwa ngabaningi. Umkhankaso ugxile enkundleni zokuxhumana ezifana labo-Twitter i-Facebook. Abamabandla aphikisayo abathi bazaphatheka kulokhu kutshengisela bagoqela umholi webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, umnumzana Nkosana Moyo, umnumzana Noah Manyika kanye lomkhokheli we-MTC Alliance umnumzana Nelson Jamisa. Abanye laba bathi uZulu kumele atshengisele ebambini ukuze kususwe iZANU-PF embusweni ngoba isehlulekile ukubusa lokuvuselela umnotho welizwe. Sixoxele lomsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Makalela Mafasibanda.
Thina njengoba silibandla elivele ebantwini sizakwenza lokho okufunwa ngabantu sithi we resonate with the masses ngesikhiwa. Kutshengisa ukuthi abantu bathe bazakuya ku-demonstration lathi sizahlangana labo ngoba vele thina sibunjwe ngabantu. Into enkulu esiyisola kuZanu yi-corruption. Ubusela lobuboli lokudla into zabanye bengasebenzelanga. Ithiyadwa yakhupha ama-diamond baqeda bayithi du. Khathesi imali ze-COVID ezifana zibuye zizencedisa abantu beZimbabwe bayazidlela. Imali ethiwa yi-Command Agriculture bazidlela. I-Dairy Marketing Board layo ifile nje bathatha inkomo zonke eze-cold storage bazidlela. I-cold storage ayisekho. Into eziningi esingathi thina le-Command Agriculture imali zangkhona azibalansi. Abantu bayahlupheka sithi thina njengoba siyizinhlanzi sihlale manzini. Siza kwenza lokho okufuna nguZulu ukwenzela ukuthi iZANU-PF iphume kahle constitutionally.
AbeZANU-PF bathi elikwenzayo lapha njengamabandla aphikisayo yikuzama ukugenqula uhulumende owakhethwa ngabantu ngoba lanqotshwa kulolo khetho. Lithini ngalokho?
Asifuni ukuchaya ikhu njengoba yenzayo bona ngoba ungachaya ikhu la uzaphuma ngeku. Thina sifuna ukukhupha nge-constitutional means i-demonstration ivunyelwe. Izwe lonke lingademonstrator hayi umnankagwa labangani bakhe baza meleceleni kahle. Asifuni ukuchitha igazi singazi ukuthi ukhuphe lo Monjora lo Mdzuri. Lo komiti baza kuyanga ngoba abantu vele sebahlanzile ungavela usebenze labo chombe lawo uchombe umsebenzi mkhulu mahlabe ezulu lo awumlingelanga ukhuphe uyasetshenziswa nje ukuthi edilize i-democracy abasadilizi iMDC kuphela sebediliza iDemocratic Dispensation sebediliza isiqu esithi ngumbuso wabantu esithi democracy bangachitha badilize babhidlize iMDCA hatshi bantu akusela democracy sebezifunela ini i-one party state esayala ngo-1995 i-one party state babeyifuna yikho ke sihlangana labantu sesibonile ukuthi bafuna ukuwisa i-democracy hayi ibandla elilodwa
umnumzana Felix Makalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ubexoxa lo ntungamili Nkomo we-Studio 7 Untungamili uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khubhe umnumzana Khaliphani Phukeni yena othi kabasoze baphatheke uhlelo lolu ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19
isimo ezweni sibi sibi ngempela indlala ibambile kuyalanjwa ngendlela engakaze ngikubone uhlupho olulwange kuzulu khulume kubi kubi ngempela angikaze ngibone udubo olungaka ngiyawezwa amabandla ngempela ethi afuna ukuya emgwaqweni ngo-31 July hayi angazi ke ukuthi sizoyithini indaba ye-COVID ngoba nayi indaba ye-COVID uhlupho lwami ukuthi singaya emgwaqweni bese sithelelana i-COVID sizokwenza kanjani uzocabanga ukuthi akula mithi ezibhedlela amanesi labo ukhuluma ngawo awekho lokuba khona ezibhedlela nabodokotela kubi labo bahluphekile abantu benkosi angibasoli manje thina njengobuholi ke neparty responsible asikwazi ukuthi kuthi kukubi kanje bese senza isimo sibe worse ngesilungu bathi is pouring petrol on a fire that is already gone out of control so asikwazi ke ukwenza lokho hayi asikwazi ukuba khona kulombhikisho kodwa ukuthi isimo sibi siyasibona kahle kahle masibhikisha sizotholana ngoba uzokhumbula phela umsakazi ukuthi indaba yokubhikisha sayiqala kudala manje nge-MDC asitholanga lutho lapho kwathi kungathi kuba ngcono khona kwaba i-GNU i-GNU ayibanga ngombhikisho i-GNU yabuya ngokukhulumisana so hayi kuzosikhutha lokho kokubhikisha lokho kodwa ama-sentiments ne-reason behind umbhikisho hayi sihamba nakho kodwa khona hayi kuzosikhutha kwamanje
siyakwazi ukuthi likunkulumo zepoladi eziqhutshwa ngamabandla atshiyeneyo aphikisayo kanye lebandla lezanu PF abantu abaningi bavele besithi ipoladi ngamadlwane nje eliwenzayo kambe ukutshabalala komnotho ukoma kwempilo akufakazi lokho yini
iphutha elikhona wena msakazi ukuthi abantu basuka ba-impose i-mandate or i-narrative ye-Pollard. I-Pollard is not an executive organization or a core governance organization. I-Pollard yindawo lapho abasezopolitiki abarana njengabomongameli or for i-position yobomongameli ngo-2018 abahlangana khona baxoxe ngendaba zelizwe nokuthi kanti singenzani ukuthi indaba zopolitiki zingasenza ukuthi sixabane silwe
umnumzana Khaliphani Phukeni yisikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khubhe ubekhuluma ecingweni lontungamili Nkomo we-Studio 7 siphinde saxoxa njalo lesiphathamandla sebandla le-ZANU PF umnumzana Believe Gawuli yena-ke osole amabandla aphikisayo la ayisithi azama ukugenqula uhulumende ngaphandle komthetho
lokhona kwayenzakalayo ngo-January ngaluwani umnyaka abantu beqhikeza izitolo bebulala izinto zonke besenza njani njani kwakukhanya ukuthi kulesandla esithile imisebenzi yabantu be-G40 leyi labantu be-MDC Alliance besebenza le-G40 i-G40 Cabal kaMgabe isebenza labantu be-MDC Alliance besenza izinto zabo zokuthi bafuna nje ukuthi bagenqule uhulumende indlela zabo abazenzayo lezi ayikho ntsho le nto lezi isizathu abalaso ukuthi bakwenzelani lokho ngaphandle kokuthi bona bafuna ukuthi basuse umnango ngokwena bangene kuphela yikho abakudingayo but injongo yabo isegcekeni uganga wabo kusegcekeni okuncedwa yikubona sonke isikhathi bahlala besenza izinto ezinye zokuthi abantu babahlamukele uhulumende wabo bafuna into zibe nzima abantu bahlamukele uhulumende yimisebenzi yezitha kota nyaba nyaba minjalo kuti mbacebisa ukuthi yebo abakwenze sibili kodwa ke into engiyibonayo bakwenzela abanye abantu bakwazi bakwenzela abane abakwenzeli into le yabayenza ukuthi ibe into enceda uZulu weZimbabwe kodwa badinga nje bona indlela zabo ukuthi bangangena njani embusweni
umnumzana believe gawule isiphathana lasezana uPF ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 Live talk lamhlanje uhlelo sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Kodwa likhumbule izihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya ngenxa yaleli gciwane. Uhlangothi lwezempilakahle umunisipala wedolobho lakoBulawayo uthi sebethole indlela yokuphatha ngayo udubo lwesihudo esiqhamuke kulelo dolobho ngenyanga kaNkwenkwezi bethi sebelamaphilisi. Okuselapha lesi sifudo siyithethe imphefumulo yabantu abalishumilantathu amakhulu namakhulu abantu lokhu beqiniswa yiso besesibhedlela kanye lasemakhaya wanasasiya Ndlovu usethulela lolu daba
Iningi labantu ezweni jikelele baveza ukukhathazeka ngesimo esibhekane lemizi eminingi ngenxa yokuqhamuka kwalesi sihudo esibangelwe kunatha amanzi angahlanzekanga aphume empompini esibangele ukugula lokulahlekelwa imiphefumulo. Umphathi wezempilakahle kumunisipala wedolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchasisa umonakalo osudalwe ludubo lwamanzi woBulawayo.
Okwakhathesi abantu asebefike ekliniki yaseLuveve namanye amakliniki akoBulawayo bephethwe isihudo kusukisela mhlaka 17 May kuze kuyefika ngolwesihlanu mhlaka 3 July bese sile 1798 kwathi ngomgqibelo eLuveve sabona abangu 16 asebesitshile esesibalandelele njalo esesibazwile bangu 13 ichumi lantathu abanye babhubhele ngemakhaya sisalandela sizwisisa ukuthi kambe bangabe bebulewe yisihudo lesiyini kumbe babulewe ngokunye ngoba bafe ngesikhathi kule kuqhamuke umkhuhlane wesihudo eLuveve.
UDokotela Sibanda uqhubekele phambili echasisa izibonelo zokubanjwa yisihudo.
Abaningi bezwa ukutshisa komzimba baye etoyilethi kaningi besiyalahla ingcekeza elula okwedlula amahlandla amathathu ngosuku bese kusithi abanye bakhiphela ingcekeza engabe ihlangane legazi abanye bayahlanza njalo bakhalela ngezisu ezibuhlungu abanye balakho ukutshawa ngamakhanda futhi isihudo lesi kulamaphilisi esesiwatholile ukuthi ahambelana legciwane elitholakele engcekezeni yalaba bantu abaphethe isihudo umhlobo wesalmonella lomhlobo weshigela amaphilisi asetshenziswa kulezi kulamagciwane omabili i-ciprofloxacin le-azithromycin yiwo esiwathole ukuthi asebenza kulo mkhuhlane njalo yiwo aphiwa laba bantu kodwa abaningi babo into enza bagule kakhulu kumbe bagcine besitshile abanye bakhona kuyukuthi babe behlanze kakhulu baswela amanzi emzimbeni yikho befakwa amanzi abanathayo abanye afakwe seyi-drip nxa sekusehlula ukuthi banathe kumbe sebelahlekelwe ngamaningi kakhulu
Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo oluntu uthi abantu bayagula bafelwe njalo balokwesaba eLuveve.
ELuveve sithole ukuhawukisa kakhulu bekunobunzima abantu bayagula.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association kuward 15 umnumzana Ndaba Ngoma uthi lokhe belinde ingcazelo kumunisipala mayelana lamanzi abagulisayo ase thethe imiphefumulo yabantu.
Lolu ngodibo lwamanzi lakathesi i-council sifuna ibuye isitele ukuthi vele okwenzakalayo emanzini abasinika mhlaka 17 May kwakwenze njani. Ngoba kusikela mhlaka 19 besithole i-report ukuthi amanzi lawo ayele problem ayenuka amasuwa. Kusikela lapho uzobuye namhlanje impendulo asikayitholi kubo.
Izakhamizi zeLuveve okwamanje sezitholiswa amanzi malanga wonke sezikhitshwe kuhlelo lokwabelwa amanzi okwamalanga ayisithupha ngeviki ngemizamo yokumelana nalesi sihudo. Ukhansili ukhuthaze abantu ukuba babilise amanzi bengawanathi ngoba elakho ukuba ahlangane lengcekeza ngesikhathi evaliwe kuhlelo lokwabela izakhamizi amanzi olwe-water shedding lapho ebuya ngemva kwensuku eziyisithupha anakho ukubuya esehlangene lengcekeza ecina igulisa abantu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso yomdlalo we-baseball eZimbabwe Baseball Association bathi sebelenhlelo zokusungula uhlobo lomdlalo lo odlalwa ngabadlali abahlanu owaziwa ngegama elithi kwa-baseball 5. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izinhlukuthuku zamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lathoba nembili yamela ilizwe leZimbabwe emdlalweni we-baseball ziphelele emoyeni ngemva kokumiswa kwezemidlalo sekuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Iqembu leli bekumele liyephatheka komncintiswano wamaqembu amela izabelo ezithiyeneyo elizweni le-South Africa ngenyanga kambimbitho kodwa alisenelisanga ngemva kokumiswa kwezemidlalo phose kuwo wonke amazwe yasemhlabeni. Umqeqeshi weqembu leli uShepherd Sibanda uthi lumncintiswano ubuza kupha ithuba abadlali abasakhulayo ukuba bezwane amandla labadlali bezinga phezulu.
Nxawuthi-ke sivela kuma-Olympic qualifiers nama-senior team iZLPA babona ukuthi sike sinikele lathi ithuba abasakhulayo babe ithuba ukuthi siba-expose to the international scene. Amaviki aphele baphinde basithumela futhi basithethayo i-tournament sebeyikhanselile sebeyenza next year ngo-April. So ube yinto engathi sibisele emuva kodwa ukuthi sekufinga lathi elinye ithuba ukuthi sibelokhu silungiselela siya phambili sizohamba ukuthi next year sihamba le-team yabeqinile.
Uzibanda uthi balenhlelo zokuba abadlali bomdlalo we-baseball baqhubeke belokhu bedlala lo mdlalo ukuze inhlelo ezilakho ukwenza lo mdlalo ukhule udlalwe ngabadlali abaningi.
Njengoba ngalesi sikhathi kungavunyelwa ukuhlangana sikhangele ukuthi si-introduce omunye umdlalo we-baseball 5. It's a shorter version of the baseball ekwazi ukudlalwa afana namankazana abantu abadala. Ayifuni indawo enkulu phonga ufuna ibhora kuphela, ayifuni maglove ayifunini. Ngithi abantu babelokhu bethola into yokwenza njalo bethola ukuthi sibayintroduce kulowo mdlalo we-baseball njengoba ungavama kangako leli lizwe abantu bangabayazi bangayikhulisa then kuzasenza lathi bekhule bengena ku-baseball akusofa.
Umdlalo we-baseball 5 usungulwe ngomnyaka ka-2017 emazweni aphetsheya kolwandle njalo udlalwa ngabadlali abahlanu ababalisa abesilisa abathathu kanye labesifazane ababili. Iy'nkokheli zomdlalo we-baseball elizweni zithi zikubone kufanele ukuba abadlali lozulu nje jikelele babe bezilibazisa ngalo mdlalo wona ongadingi okuningi ngesikhathi umhlaba ulwisana nomkhuhlane we-COVID-19. Kumdlalo we-baseball 5 akudingakali ukuba abadlali begqoke impahla zokuzivikela ekhanda lasezandleni njengalokhu okufunakala kumdlalo we-baseball odlalwa ngabadlali abayithoba munomunye. Ngimele iStudio 7 ngokobulawayo inguJoseph Njanji.
iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku-short wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930 6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Sengekehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Sebengamakhulu edlulayo isikhombisa 716 asebelwa nje belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lanye 11.6 million. Abongi bezibhedlela zikahulumende ezakobulawayo babuthane namhlanje esibhedlela sempilo betshengisela bekhonona ngeholo elincane abalitholayo. Umkhankaso wokukhuthaza ukutshengisela phezu kokonakala komnotho mhlaka 31 walinyanga kungakhathalekile ukubana umuntu ngowaliphi ibandla lezombusazwe ukhanya usekelwa ngabaningi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.